Izakhamizi zamaWaza zisele zikhuza emhlolo kulandela ukugalula komunye wesilisa obeleminyaka efika phosa amatshumi ayisishiyagalombili obezama ukuchapha umfula umlenje kulandela ukuna kwezulu elikhulu ngoLwesithathu. Osaphethe isihlalo sikasikomitsho siqindise Gwanda njalongumgcinisihlalo wekomiti ehlenga uzulu engozini e-Civil Protection Unit, uMnumzana Thulani Moyo uthi leli zulu lidala umonakalo omkhulu.
Egwanda South kuward 12 kulomonakalo khona ngale izifula zigcwalile, kwaba lo baba umuntu osekhulile oleminyaka engafika kubo 80 osuke walingeka wangena umfula ugcwele wathathwa ngamanzi, ubaba lo ushonile.
Uthi njalo esimbumbumbu eGwanda North ezinye izakhamizi sele zisegcekeni kulandela ukuna kwezulu ngolwesithathu, njalo ukukhuthaza uzulu ukuthi aqaphele ngalesi sikhathi sezulu.
Ward 7 esimbumbumbu ngale kule mizi embalwa ebaliswayo ukubana idilikile ngenxa yezulu. Umonakalo lo mubi sibili, siyakhuthaza kakhulu abakuzulu ukubana abe sezindlini ngesikhathi izulu lisina, njalo kungabi lo muntu olokothayo angene emfuleni olamanzi, lokho kungasidalela kakhulu izingozi.
Ukhansila wemathiya kwathu emathetsheni uMnumzana Stanford Nkala uthi kazi ukuthi abafundi bazaqonda ngaphi lapho izikolo zivulwa ngomvulo, ngoba uphahla lwesikolo seMathiya Primary luthethwa ngumoya.
Umonakalo ube mkhulu sibili, ngoba izulu lakhona libuye lilo moya omkhulu laphephula ama-blocks angu-2, ama-classroom blocks angu-2 awe-Machia Primary School. Okutsho ukuthi asazi-ke njengoba izikolo zivula ukuthi abantwana baza kube bengaphi, ngoba lesikolo sekhona ama-class malutshwana ke. Kule mizi layo ethethiwewe engafika u-10-12, umoya khona ukhipha amazenge uphephula lo tshani, okushuthi kulabantu abaphandle nje inkhuluma senzenjeba lisina zona.
UMnumzana Ranganayi Spanda ongumqondisi weGwanda Rural District Council uthi laloba kuza kuba lokuphazamiseka kwezifundo bazenza konke okusemandleni abo ukuze abafundi bengalahlekelwa isikhathi sokufunda.
Kuzaba le disruption kakhulu eMachia lapho okuthethwe khona i-roof yama i-classroom block, but imizamo ikhona ukuthi kuzame ukuncediswa isikolo ukwenzela ukuthi abantwana bathole i-shelter efaneleyo sebebuyela e-classini abo ukuthi baqalise ithemu elandelayo.
Ngaphandle kwesikolo seMachia, abesikolo seKafusi hhayi eGwanda South labo bakhala izimathonsi ngemva kokuba umbane utshaye indlu yabo yokufundela izifundo zesayensi. Lo monakalo uza ngesikhathi izanuso zomumo omkhathi sezixwayise uzulu ukuthi kuza kuba lezulu elikhulu kulimpelaviki, kungakho kufanele athathe amanyathelo okuzivikela engozini yezulu. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemathiya emathetsheni ngu-Albert Ncube.